kufanyika one day notice kunapo khona apathe no umsebenzi awusekho kodwa na umsebenzi awukhona sathi oh no problem sathi saphuma sabuya ezindlini after 2 days so kathwe abanye abantu sebesebenza ama-piece job bebhadala khonapho khonapho cash in hand abanye basuswa wasebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo yatshela ukuthi imali zenu definitely izangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba lisinikeza lethu lize lisinike imali zethu masinya bathi no problem kahle senje si-rani kwiro imali zethu zonke ithe inama-leaf days wathakhonikwekwathi kungene khonapho sathi no problem ayisangenanga yama-leaf days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela think zithi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakele?
Namuhla thina besihambe ngale sifuna ukubuza imali zethu njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by mail besithe izolo Tuesday zizangena zonke thina sathi no problem sengingayisho njalo hhayi sathona ilanga si-checka amafoni amabhalansi kune akula lutho namuhla sathi madoda sihambenini sonkeni ama-ex employees abangatholanga and labanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonto kuyani phandlela ngapha sike indlendu le imali le because liyasebenza ngayo imali yakho awakayitholi.
Kugcina sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano yathi isikhona bese kubizwe yena umchina obona ngokwemali and ubizwe ngamapholisa ukuthi bona kuyalapha kuyela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini and wathi before 31 January yabo and then waphuma wakhama sathi a ngcono kube labantu abayi-3 ama-ex-employee uhambe labo e-ofisini yakho unamchayina no-HR lalaba ama-ultimate liyefenela phansi lizwanani ukuthi yikho yini baphuma bahamba bakhumakhuzela ngale then basesenda i-message ku-group laba esikhona sekuliphothe nokuthiwa mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho unomsindo khona khonapho ukuthi before 31 angisethe chat ifuna zifuna namusho lokusasa